Kathesi nginama teams athize amaningi sikhankasa zingena door to door kulapho ama-pockets lapho abantu bangazake bafike khona bezanu abe-MDC abo-Welshman. Mina sengifike endaweni ezinjengazonezo sizuza abantu kade beme ecingweni bengazi ukuthi bangaphi.
Ubuvele uphathekile kwezombusazwe kumbe nje ulandela enyaweni zikaba?
Mina hayi ngabantu behlezi bonke kuhle ukuthi baphathisane basebenze okufana nayo. Ngiqalise ngimncane ngikuzaphu semahofisini ezaphu ngingomunye wama-youth. Ngakhula ngabuya ngasebenza emahofisini, yimi kade ngisebenza labadala kuzaphu offices. So mntu omutsha kwezembangazwe sengilesikhathi sibili into ze-politics lezi ngiyazazi.
Udabuka ngaphi?
Ngizalwe eGwanda koMaphosa, umntu kaMaphosa. Ukuncitisa eCholojo phela nxa ngithe ngiyendele ekosiphepha eCholojo ngingafaindi ikho lapho engingatshelwa khona. Yikho lapho kule khishi lami abantwana anise bengabantwana bakosiphepha, mina sengumisisiphepha.
Ubathembisani abantu beCholojo?
Thina njenge-MDCT ekhokhelwa uDr. Morgan Tsvangirai, iqiniso siyathembisa ukuthi bazazuza imisebenzi. Ukufunda okuhle abantwana befunda bengabhadali, izalukazi zamaxeko ukuthi bazuze izimali behlezi bezwe ukuthi now this is a new Zimbabwe, belatshwe kungelambhadali.
Uncintisana wamnumzana Jonathan Moyo labanye uzabe nelisa kumbe hhayi sebegxilile impande khona ngapho.
So umbuzo lo muhle kakhulu uprofessor, hayi kamilanga ngoba into ayenzayo ukuthi wasuka wangena wabayenga abantu beCholojo wabachiya wahamba. Mina laphana eCholojo ngiyaphuma la isithi laphana eCholojo, labo abantu beCholojo bayangithembisa kakhulu. Izolo benginama rally amaningi ekusukela kuthange khona lapho kule base yakhe kuthiwa yi-ward 2 uJonathan ke kulabantu kade begida khonapho bengila close to 900 people.
Yiliphi lokugcina ongalitshiyela abantu beCholojo?
Bakithi owakhathesi asizange sibe labomama abaningi ku-MDCT emat-north, yimi ngedwa njengo-MP. Ngithi mina cela bangisekele bangivotele ngizabasebenzela ngisisebenzi sabo. Bangiqatshile ngingangena ephalamende angisoze ngenze into ezifunwa yimi, ngizakwenza into ezifunwa yibo.